Abahlali bemadolobheni wonke eZimbabwe bakhala ngobuyanga lendlala abaphakathi kwayo okungajayelekanga ukuthi kwenzakale. Obekuyinjayelo yokuba indlala ibihlasela abantu emaphandleni baphephele kwabasedolobheni ngoba bekuvame ukuthi benelise ukubathumezela ukudla. Lonyaka kukhala lezakhamuzi zemadolobheni kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi emhlabeni wonke ese-El Nino. Ugogo Elizabeth Msebele, umhlali wakoBulawayo, uthi sebetshona ngelambazi emzini wakhe.
Indlala kuphela athwele nzima vele asidli lutho. Abantwana bahamba bedli porridge kuphela esikolo. Ngilapha vele kangihlanga kusukisele ekuseni ndli porridge. Ayi, asikwazi lo nyaka sizakhufa ngendlala shuwa.
Baningi abakusimo lesi koBulawayo. Abanye sebephila ngokutshaya amakhasi kumbe ezinye indlela ezingaqedakaliyo ukwenzela ukuziphilisa. Unkosikazi Buhle Benkosi Chuma ophila ngokuthengisa impahla emigwaqweni uthi benza konke okungabanika imali.
Kunzima kulezinsuku ukuthi imali ihlangane lanxa sithengisa lapha emgwaqweni akuphumi lutho. Ende kukhanya ngani into yangkhona iyaphambili ende imali ayikho. Abantu abaningi sebeze behamba ukuyabheja kumabheithi emozi bezama ukuthi bangezelele imali kule abayitholayo. Ekubhejeni laphana lakho kunzima, abanye bayabamba abanye bengabambi. Uthole ukuthi uzaqeda iviki lonke ubheja kodwa ungatholi lutho.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ekupheleni kukaNkwenkwezi lwaveza ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million abakhangelelwe ukuba bazafuna ukudla lonyaka ngenxa yendlala. Inani leli likhangelelwe ukuba selakhuphuka kulandela inhlolisiso eyenziwa zinhlanganiso ezigoqela e-World Food Program, i-UNICEF, lezinye ezathi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi, i-9 million eZimbabwe, abadinga uncedo lokudla lonyaka. Inhlanganiso ye-UNICEF isanda kubika ukuba amabele edlula isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha, i-60%, atsha ngesikhathi sokulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion United States dollars, eyokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.